Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani mphakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 13 kumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso zabagogekileyo zimangalela umsakazo weZBC lengatsha zikahulumende emthethandaba ngokungethuli imbiko ephathelane ngecoronavirus ngendlela abangenelisa ukuthi labo bafunde.
Cace ukuthi kuye kwaba lo muntu ogogekileyo yini osehlangane lo mkhuhlane lo, kodwa esikwaziyo ukuthi nxa umuntu engela information i-risk yangkhona yabe inkulu kakhulu.
Kuqhamuka inkulumo phezu kwembiko kamphathi Ntambo wezokunakekela uZulu umnumzana July Moyo eyokuthi igcikwane le-coronavirus lizahlolwa eHarare kuphela.
Ubulawayo i-second largest city lapha eZimbabwe. Okutshengisa ukuthi alukuhulumende vele usesitshela ukuthi usetheste abantu abaningi.
Kule mbiko etshiyeneyo eyokuthi ilizwe leMelika livulwe nini kulandela izibopho ezathathwa lilizwe leli ezokuthi abantu bengayindawo kuyindlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Inhlanganiso zabagogekileyo ezintathu zimangalele umsakazo weZBC. Ingatsha zabagogekileyo ezintathu zimangalele emthethwandaba umsakazo weZBC lengatsha zikahulumende ezibalisa olwembiko olwezempila kahle lwezisebenzi ngokungethuli imbiko ephathelane ngecoronavirus ngendlela abangenelisa ukuthi labo bafunde. Inhlanganiso lezi zibalisa iCenter for Disability and Development, Deaf Zimbabwe Trust leye Zimbabwe National League for the Blind. Kumaphepha ethulwe emthethwandaba kumele akhangelwe ngesiphangiphangi, lezi nhlanganiso zithi abagogekileyo basengozini ngoba bengelalwazi olweneleyo ngegcikwane le-coronavirus. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye-Center for Disability and Development, umnumzana Masimba Kutshera.
Liqiniso lelo ukuthi sahambisa ingatsha zikahulumende le-ZBC emthethwandabeni ngoba besihleli phansi sabona ukuthi abantu abagogekileyo ikakhulu labo abangaboniyo la banye abangaziyo kumbe abangakhulumi bekungela information ababeyithola ngemkhuhlane lo owe COVID-19 usithu ukuthi bekule risk enkulu kakhulu ukuthi abantu abagogekileyo bengahlangana lomkhuhlane lo owe COVID-19 nxa kuyukuthi information eyothi bengazivikela njani ingakafiki kibo. So sahlala phansi sabona ukuthi engxenye bekumele sithathe uhulumende siye la emthethwandabeni ukuthi abone ukuthi into ayenzayo ukuthi gala information ukuthi abantu abangaboniyo labangaziyo labangakhulumiyo babe layo akulungisise khonoko ukuze umuntu wonke abe le information efaneleyo ukuthi azivikele kundaba le COVID-19.
Ngokungaphi ithuba abagogekileyo ukuthi benelise ukufunda ngomkhuhlane wonalo we-coronavirus? Ubona ngani bakhona yini abagogekileyo asebedibane lodubo lokugcina bethelelwe igcikwane leli ngenxa yokuswelakala kwendingeko zabo njengabantu abagogekileyo?
Silethemba ukuthi umthethwandaba uzavumelana lathi ukuthi le yindaba esiphangiphangi njalo kumele uhulumende aphendule lokho esukufake emaphepheni ethu. So asikabikwazi ukuthi uza thethwa nini, kodwa silethemba lokuthi umthethwandaba uzavumelana lathi ukuthi sile mcijo eqhakathekileyo kakhulu njalo umele umuntu wonke azivikele kundaba le COVID-19 ngokuba le information ebalulekileyo information from one source esingathi Ministry of Health.
Manje udaba lona lolu luza thethwa nini emthethwandaba? Siyabona ukubana lilufake ukuthi lube ngolwesiphangiphangi kumbe i-agent application.
Singathi thina i-risk leyo ikhona ukuthi nxa umuntu engela information eneleyo engahlangana lawo umkhuhlane we-COVID-19. Kodwa asikabikwazi kuma statistics awasinika wona mihla ngemihla abaka cace ukuthi kuye kwaba lo muntu ogogekileyo yini osehlangane lo mkhuhlane lo. Kodwa esikwaziyo ukuthi nxa umuntu engela information i-risk yangkhona eyabe inkulu kakhulu ukuthi ungahlangana lo mkhuhlane ungazi ukuthi uhamba kanjani kumbe ungasivikelanga ngoba uyabe ungakwazi ukuthi umele uwenze kanjani.
Mnumzana, sizwa kuthiwa lina njengenhlanganiso ye Center for Disability and Development lezinye inhlanganiso ezimbili ezilwela ilungelo labagogekileyo lihambise umsakazo we ZBC la lengatsha zikahulumende ezintathu kudale lezomthethwandaba. Ungasitshela okuningi ngalo.
Umnumzana Masimba Kutshera, isiphathamandla senhlanganiso ye-Center for Disability and Development, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Imbiko kamphathi ntambo wezenhlalakahle kaZulu umnumzana July Moyo eyokuthi igcikwane le-coronavirus lizahlolwa eHarare kuphela isidale inkulumo. Umoyo wethule la amazwi ngeviki edluleyo. Inhlanganiso ezijiyeneyo zisole amazwi la zisithi kumele ilizwe lonke lenelise ukuhlola ukuthi umuntu ulegcikwane leli kumbe hatshi. Kodwa uhulumende wethule eminye njalo imbiko izolo isithi izigaba zonke zelizwe sezizenelisa ukuhlola leli gcikwane ngoba umanyano World Health Organization wapha ilizwe imali eyi $5 million ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya amazwi kaMoyo sixoxele esikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa.
Hayi, nguJulai Moyo okhulumela amazwi agcinula abantu. UJulai Moyo uthe yena isibhedlela sekusileni nxa kungenelisa ukuthi abantu belatshwe khona. Abantu bakoBulawayo sebezahanjiswa eWilkins eHarare. Sichibani ukuthi uhulumende vele kakalungiseli uBulawayo, kakalungiseli uZulu lapha esigodlweni sakoBulawayo. Into leyo ayizange iphathe kuhle laba abameli bethu abasephalamende. Enye into esuke yabasobala ngeyokuthi uhulumende ngalesi sikhathi nxa esakhuluma ukuthi uBulawayo kakalungiseli, kutsho ukuthi kabasinanzi phela. Ngoba uBulawayo i-second largest city lapha eZimbabwe, okutshengisa ukuthi alubo uhulumende vele usesitshela ukuthi useteste abantu abaningi, uchaya ama-door to door kulezi bhedlela, ayikhona isibhedlela. So into le ayizange ibaphathe kuhle.
Ubengakhulumi iqiniso yini umoyo ngoba uhulumende elendingeko ezilutshwana okokuthi lina njengebandla kumbe abantu bakoBulawayo likuthethe ngendlela engayisiyo na?
Hayi, akunjalo Chris. Into vele ekhona lapha ekhaya eZimbabwe ikuthi uhulumende uthatha imali anje eyama minerals, uthatha imali yonke vele ayifake esikhwameni sakhe ayikhipha kwesinye ngesingunde ngunde. Imali leyo vele ivele ihlilobe. Uyakhumbula laphana Chris MDC iku Government of National Unity ukuthi umnumzana uTenda Ibiti wayekhuluma esangu Minister of Finance lapha enguye phela ophethe isikhwama ukuthi imali yama minerals yechiyatswa vele kayingeni esikhwameni sikahulumeni, beyidla amadoda lawo iZANU PF. Angithi uyabona. So nxa kunjeyana uzananzelela ukuthi uhulumende manje kasayenelisa ukuthi yakhele abantu izibhedlela. Njengoba phela nanku ulokhu zeni uJulai Moyo uyakhuluma ukuthi hayi nxa kuselakala ulokhu zeni equipment lapha ekusileni sizathatha abantu sibahambise eHarare. Khonapho bayabeza utshela ukuthi uzibhadalele. Uyabona mfowethu, uzibhadalele. Khona ngale Harare lapho uyabuhlezi khona uyabuzibhadalela. Angithi uyabona. Kodwa uzananzela ukuthi kwamanyamazwe into lezi zonke lezenziwa nguhulumende. But because thina sikhokhelwa yizigilamkhuba, otsotsi oguluva, imali yana vele iphelele esikhewini. Angithi uyabona. So uminista umele ayangeke ukuthi akhulume amazwi anjani ukuthi nxa kusehlula sizathatha abantu bakobulawayo sibahambise eHarare. Lihlazo lelo. Yinhlamba vele enkulu naleyo. Wakhayena lapho emathebeleni la, kulamalahle, kule golide, kulani, kule nhlanzi, yonke into ikhona khona. Uhulumende ayehluleke ukuthi abe lesibhedlela kuphela ezayelapha abantu abayi-10 kuphela, just 10. Kuhle ukutshengise Kristu ukuthi hayi vele sikhokhelwa izigilamkhulu.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi umphathintambo umoyo akhulume amazwi anjalo? Ikusilela na kwemali kumbe ikwehluleka ukuqoqa ukuthi wonke umuntu odinga ukuthi akuhlolwe ubana ulegcikwane le-coronavirus enelise ukwenza lokho?
Lokhana ikwehluleka Chris, lokhana ikwehluleka sibili, ukwehluleka amaxaba vele uyazi ukuthi vele uba ngodunderhead. Uyabona Chris, khonoko kwenza ukuthi thina abantu abansundu sihlekwe anje ngabanye abantu bezinye izizwe, ngoba imali engena kuhulumende iningi, kodwa uhulumende uthi ancedise uZulu. Hey, ayakutshela vele ahle avale.
Lo ngumnumzana Swithan Chirowotsa, isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi amapholisa asebophe abantu abazinkulungwane ezinhlanu i-5,000 ngokwephula izibopho zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Leli phephandaba lithi ababotshiweyo babalisa abahamba-hamba mahlayana, abaye emasontweni, abavula amabhizimusi okungekho emthethweni leminye imigoqo ephanjanisiweyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abantu abangamakhulu amane i-400 abaxotshwa kwele Botswana ngokungabi lamaphepha okuhlala kulelo lizwe okusemthethweni bafike koBulawayo izolo ngemva kokuvalelwa esikolo se-Plumtree High School ngendlela yokuvikela ukuthelelana kumbe ukuthelela abanye igcikwane le-coronavirus nxa belalo. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Masakazi abahle, siyawudumisa umsebenzi wenu muhle ngoba umsebenzi esiwuqakathekisayo ukulimukisana ngakho konke okuselizweni. Basakazi, uhlupho esesinalo kasisakwazi ukuthi amapholisa lamasotsha yibaphi abantu osofuze bayethenga ngoba ukudla sokuhlupha ezitolo esikuzo sokudula ichukela kanye lodwa li-120 ukuthi sike siyefika esenta sibone ukuthi singaphepha njani. Akusafikeki amasotsha adlubhedu, amapholisa adlubhedu bathi bafuna incwadi ka-DA. Sibe sesiphiwe incwadi zikasobhu kodwa ha ziyaleka khona ukuthi siyethenga. Sokunzima indlala, sisibulala into okuthiwa yikudla sesisidla kanye njengenje endala ukuthi akusadleki, akusaphileki. Yingoke sibe sicela kubana alibana bayasivumela kubana siyefika ezidolo. Ye, sihamba singa-1-1 akwenzi ukuthi sihambe siyihobho ngathi siyalesaba leligcikwane kodwa sibe sithwa senzima sibili. Kangazi ukuthi yena uhulumende angenza kanjani ubana kwehla basehlisele kube lula ukuphila. Siyakwazi sonke sile kuthiwa yi-social distance esizama lathi kuyenza kodwa sokunzima kithi. Ngiyabonga.
Sanibonani balandeli abahle bakastudio 7. Ngiyalibingelela gama lami ngonkosi Konakhupha emvela eKZ Homestead. Hayi, siyayizwa sibili corona kodwa uhulumeni sephinde wa-eda futhi amalanga amanye phezulu. Hayi, sesizafelwa ngabantwana, abantwana bakufa thina njengoba semazweni akatshana khonapho eBotswana. Uthi amabhota azavulwa mhla kunini asikwazi. Sokuzaba lokusela ezigabeni obuzaba ubuningi. Hayi, hayi, asesithwele nzima bakithi. Nga uNkulunkulu uyangenela lokhu kuphele. Shuwa siyacela uNkulunkulu asingenele. Siyathandaza imithandazo nsuku zonke. Sithi uNkulunkulu asizwe lo mkhuhlane odlule. Siyacela sibili balandeli bonke. Cela sibili ukuthi labo balandeli bangene labo kustudio 7 abakhuluma kusezinhlizweni zabo. Banike izinambu ukuthi labo bangene kustudio bakhuluma kusezinhlizweni zabo.
Ufortune yone wanje. Iqiniso elihle ngalitsho mina ukuthi khona andubana kuyayenza ukubana uhulumende engeze amalanga lawa esawanikwayo in terms of ukuvikela because asikabile qinisa ukuthi khona sokuphelile sokusesingaphi asikabile direction. So andivana kuyayenza, andivana kuyayenza kusiya ngami, andivana uhulumende uyayengeza amanye amalanga at least sibe le proof ukuthi sivele ngaphi njalo siya ngaphi.
Hayi, kubuhlungu lokhu more sekwenziwa ngumachayi seza suspect abantu ukuthi ebala amakhoro yori ikhoroni iqale kubo. Ama governments abo agenele phele bathatha abantu bebuya emakhaya. Mabefika lati kubo China City la sibadubhule. Ya, lakho konke lokho okugcweleyo laphana kubo lokuzenini laphana ekhaya lapha bekudubhule. Ayikho enye indlela phela, ake kuhlukumeza abantu ngale ndlela.
Ngivuka njani bahlaziyi? Alali siyavuka ngapha lokho asibona indaba lokho eliziphosela. Kodwa ngikhathaza kakhulu indaba le China le. Ngazise lonxolo lami ngezama ukucubungula ngikhangele ngifonele omunye ubrura mose China khona ngale ngizokuthi uhamba njani. Sibona ama Nigeria engani engani bayahlupha. Kodwa uthi hayi khona indaba ekho njalo labana abantu bafuna wonke ama African wonke umuntu omnyama nje bafuna phansi phezulu ukuthi khuluma nje bake bafika endlahlala khona wagcina ecathile wakhipha bedroom kodwa abantu bayaphenduka ngase ngibuza ukuthi why sibona ama Nigeria kuyiwama phambili wathi ayikhona ukuthi ama Nigeria ayabambana ma angezwa into aqoqana beyigroup njengoba eja ubona khona bane goli kobo yibhomba ma ungayichayi Nigeria li-one twanga begcwele bonke zemdefender lakho kunjalo.
Banomomobi lawa abantu abanandaba kayazi kunabantu aba-pregnant, two women aba-pregnant babakhiphile endlini babathatha khona ngapho uma ungelamali yelozen yehotel yabo balibuthanza onda imvula iyanetha abantu bagula already sebebulawa yiflow. I understand abantu bagodola ngoba baphongu abanye bebephonga ukuthi right now come out abanye bebabanikeza at least ama-one hour abanye ama 30 minutes yabo but uma uconfuse ungakwazi lokuthi umempe uyajika umbe kanjani yabo ungakwazi ukuthi laba abamithiwe bagula right now because only about 4 days bephandle lokhu bebakhanqa nto lokhu behanqa abantu bebakhanqa nezinkomo abafuna abantu behlale phansi abafuna abantu bami ngamalingama for 2 minutes babelokhu belehanqa behambe lebhodelandi behambe lejika le bebuye futhi belehanqe libuyele kanjalo kanjalo. Esibhedlela babayalela ukuthi bebelaphi abantu bagula esibhedlela bayalela ukuthi bebelaphi. Ngikutshela Morris yazi ngikutshela ngaze ngibona into enje so yazi lokhu kubuhlungu kwakho imali mina ama-WeChat basa suspend kulabo 2 months ama WeChat esuspend awukwanisa ukutransfer imali awukwanisa ukwenza. I understand ama WeChat asebenza ngawo ama students abantu uma bekwafuna ukusisiza bathumela kwa ama students yabasisizayo ukuthi silokho si maybe ukuthi uhle yabo especially thina singapha kule province. I understand ngoba abanye kumanye ama province siba kufisa kodwa akukho tense like ngapha. I understand. So kunzima vele kakhulu ngithi mina vele angazi ukuthi senze njani. I don't know. Kunzima khona ukulala kulaleke balala bebhenga izivalo barasa abantu amadoda the wababamba ngakhona kubuhlungu vele mina yazi mina angaze ngibone into enjalo. Nokuthi abantu e-Africa bona waye bebaphatha kahle abantu bephatha kabi abantu abamnyama ngale ndlela. Akunjena uma uzothi uhlele nomChinese befike bethathe wena umuntu omnyama bethu ba-protect i-corona lile wena le-corona kodwa umkhuhlane waqala napho. ingqondo vana nale be teste wena bekuhlukumeze uhlukumeze kodwa ulala nomfazi every day all the time why kuyikuthi futhi corona yaqala ngawo benga testi lo mfazi be teste wena after that bekuthathe ngenkani kuyini khona lokho aso so ungabona mina njalo vele the worst engicake ngakhona so kule about 3 weeks into le iqalile vela kulaleke kunzima kakhulu even ukudla kungikeni ngoba amashopu bayala uthanda bengeni amabhasi bayala isitimela unkadi uma kuthi umuntu omnyama uyathe ebhasini bathi awuvunyelwe i-racism yakhona ibuhlungu if ngithiwa belungu bebesizonda vele angazi maybe ngaleso sikhathi but uma kwakunje so which means bahamba through pain this is painful unfortunately mama ayi no
hayi indaba yekorona leyi inzima leyi hayi inzima kula kuthi umuntu omhlophe umuntu omnyama umuntu oyini alaba kunzima asazi kuyophelelapha sesipho kuhlala emathembeni pho kuhlala emathembeni ubona sukuphazamise le micimbi emikhulu yamaphasika hhayi lapha kunzima
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp ngenombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezivela kwele Melika. Kulembono ehlukeneyo ngokuthi ilizwe le Melika livulwe nini ngemva kokuvalwa ngenxa yegcikwane le coronavirus. Umongameli Donald Trump uthi ufuna ilizwe livulwe kunsukwana ezilutshwana ezilandelayo kodwa ingcwethi zempila kahle zithi kumele ilizwe lihlale livaliwe ekwenye njalo inyanga kumbe ezimbili. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi unjani umumo.
Umumo ngapha hayi kuthula sibili kuthule kakhulu ya abantu vele ubona gqoqo esitolo esitolo kuphela besiyathenga kodwa hayi le traffic is very low so abantu they are trying to stay indoors and bangahambihambi kakhulu sibili kuyabonakala so yikho kwenza alayo bazama ukwenza konke ngoba umkhuhlane lo umbhubhane lo khanya akwazi ukuthi uyaphelela ngaphi so abantu sibili hayi lapha esikhona eIndiana hayi bazama ukuhamba umthetho you know ngoba akukakhanya ukuthi kuya ngaphi njengoba kulokhu kuqansa kusiyale so sonke nje singena ezindlini sivale nxa ubhuka waphuma busemsebenzini obuye uhlukhiphe izigqoko ungena ishawa lezo lazo ziwatshwe konke kusanitize vele ungakabambi lutho ya xa usemsebenzini ufake njengathi lokhu esasebenza ufake imask ube la ma-sanitizer ukline lapho osebenza khona uzame nje zonke indlela zokuzivikela nanxa ungaye esitolo uhambe ufake ama-glove usanitize amakhathi lawana ulawuze uzama sizama ngayo yonke indlela ba
konke kuyatholakala yini ezitolo oyabe ukufuna kumbe kukhona okusilela nje lo ungasitshela ukuthi kuyini okusilela
izinto eziselelayo ezitolo lo ama sanitizer ezimbodlela zama sanitizer lezi hayi kazibonwa lelo ama paper towels ubona gqo lapho kukhona kuya rashini ukuthi umuntu athole 1-1 konke nje lokudla inyama lani ukudla nje okusessential akusavunyelwa ukuthi udobhe ngakunenge usudobha lawe kube kunye kube kubili awusakuya konke lamanzi akuvunyelwa ukuthi umuntu athathe kube kunenge kuyabe kubhaliwe ukuthi ungazowathatha kube kunenge kuthiyela abanye lawo so abantu vele sasekujayele khonokho.
Umongameli Trump uthi ilizwe lingavulwa ngasiphi isikhathi kungakhangelelwanga ukuthi abezempila kahle iziphathamandla zogatsha lwakhe ezibona ngomkhuhlane lo we-coronavirus zingakethuli imbono yazo ubona kusenzakala yini lokho.
Okokuvula kwelizwe yena umongameli wayekhangelele u-3 April kodwa ngokukwenzakala la ngokukhanya kwezinto umoma on the ground lokho kuqansa kusiya phezulu vele ngendlela engakhangelelwanga kusobala ukuthi uzamela landela abezempila kahle akade lokho besithi hayi into leyo izathatha isikhathanyana kodwa yena wayefuna nje ukuthi ngo-30 kusiyafika uMay ilizwe selihamba kodwa akukhanya ukuthi kuza kuba njalo ngoba kathesi we-reaching sesize sedlula i-Italy yona ngokwayo sesiyaphoza sazo sedlula amazwe wonke amawe e-Europe. So sesiphakathi laphakathi kwenzi ukuthi ukungcona landela abezempila kahle.
Umnumzana Amandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio. Besilivusa ngengoma zomdumo wamakhosi irege. Liviki siqala usuku lwenu ngengoma zepantsula. Leyo ke bekuyingoma kaSocks leJabere. Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Inhlanganiso zabagogekileyo zimangalela emthethwandaba umsakazo weZBC lengatsha zikahulumende ngekungethuli imbiko ephathelane ngecoronavirus ngendlela abengenelisa ukuthi labo bayifunde. Kuqhamuka inkulumo phezu kwembiko kamphathintambo wezokunakekela uZulu umnumzana July Moyo eyokuthi igcikwane lecoronavirus lizahlolwa eHarare kuphela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesitha sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. abangenelisanga ukusizwa lingalalela indaba zethu kukhasi lethu lebulenjini kukheli ethi www.voaindebele.com.